indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 24 kwenkwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiselwa ukhetho.
Wakhalisa izwi lethu likhangela ukuthi liye kuma elections and you find ukuthi kona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi kona ngabantu abazowakha ubudlelwano, mhlawumbe ngonozi ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bakhe eMaphisa Growth Point eMathabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu obuphakathi kwamabandla abo ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea, ngoba abanye bembona njengomunye wabakhokheli abalombuso wentando kayiphikiswa ongayenga umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba lombuso ofanayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo ofike eZimbabwe namhlanje emini kusele iminyaka engamashumi amathathu lasishiyagalolunye ebusa ele Equatorial Guinea. Omunye wabangajabuleli uhambo lukaMbasogo unkosazana Rebecca Dube uthi abakhokheli ababusa ngoncindezelo njengoMbasogo ngasobantu iZimbabwe ekhangelelane ukudlilana labo.
Ngibona ngani kuyinto enhle eceleni lokuthi ilizwe lethu liyakha ubudlelwano lamanye amazwe, kukanti-ke ngelinye icele kufuze siqaphele ngoba umongameli we-Equatorial Guinea usele 39 years ebusa. Aso bantu mhlawumbe esingabe sifuna ukudlelana labo ngoba kahloniphi idemokrasi.
Ecizelela kulokho ohlaziya ngezombusazwe lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sikhosana Sibanda uthi lezi asosikhathi esihle sokwethekelelwa ngumkhokheli onje kulungiselelwa ukhetho.
Wakhalisa ilizwe lethu likhangela ukuthi liye kuma-elections and you find ukuthi kona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi kona ngabantu abazowakha ubudlelwano, mhlawumbe ngonozi ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election. Kube maybe ngelinye icele, like in your dispensation, of course, but Zimbabwe is open for business and bafuna ukuthi baxhumane lamanye amazwe esilawo nje emhlabeni. But hey, Mbasogo bayasolisa, aso bantu esingathemba njalo ukuthi ngabantu abangafuna ukuthi bedlelane lathi ngokuqondileyo.
Ngakwelinye icele osakhulayo uMalvin Ncube uthi ukuza kwabakhokheli bamanye amazwe eZimbabwe kuyisibonelo esihle ngoba belakho ukuletha ibhizimusi edingakalayo ukulungisa umnotho welizwe ucephansi ngamadolo.
Abaningi aba-influential currently bavisithele iZimbabwe, mbona ngathi yi-good sign esayidini lethu thina ama-Zimbabweans, because mbona ngathi abantu abaningi they are coming babona kule opportunity yaku investor in Zimbabwe.
umnumzana Nguyema ukhangelele ukuhlangana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kusasa kuhambo lwakhe lolu. Umgabe lo Nguyema babe nobungane obuqinileyo okwesikhathi eside kusukela ngesikhathi umgabe avimba ngaso indizamtshina yakwele Britain eyayilubhekise kwele Equatorial Guinea ijonge ukuyahlasela lelo lizwe. Umbuso kaNguyema kawehlukananga nombuso kaMgabe, kodwa balo mbuso wentando kayiphikiswa. Okwamanje ezikazi le-Afrika sokusele yena umsebenzi oweRuganda, oweCameroon labanye abalihlekana abanguntando kayiphikiswa asebe lesikhathi eside besembusweni. Mina isithu sebenzisa Harare, Gibson Bebe.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele abalandeli bakhe emaPisa Growth Point eMatobo ukuthi ibandla lakhe lingangena embusweni lizamisa ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes njalo imali izabe isitholakala lula emabhanga. Umnumzana Chamisa uphinde wathi ibandla lakhe liqakathekisa kakhulu uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe devolution ukwenzela ukuthi abantu bengadingi uncedo eHarare lakwamanye amadolobho kodwa beluthole ezigabeni zabo. Asizweni amazwi akhe. Ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunye okukhulunywe kulo mhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqela uMnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla seMDC Alliance laye obekulo umbuthano.
Uyasho ukuthi nxa ingena yena ngo-August izikhwama zabantu zizamangala zingasajwayelanga izimali, and uyasho ukuthi i-bond note iyavalelisa ngo-August izikhwama kufanele zibingelele amarandi, amayusa, amafula. And uyacebisa kakhulu ukuthi akafuni umuntu oyisihloneni ezofundisa ezikolo zesiNdebeleni kumbe odibhisayo nje umabhalani abe ngumuntu okhuluma isishona. Ukhulume kakhulu njalo wathi langamapholisa akumelanga ukuthi babe bebopha abantu ngesishona endaweni yesiNdebeleni. Yikho-ke ezemalanguage uthe kakulungiswe into zokuqala azaqala ngazo. Atesi nje uyaqhubeka nje ngikhuluma khonapha, ukhuluma ngezikolo ukuthi ugrade 1 kufanele babhadalelwe izikolo. Uyabezwa nje abantu bethanda izandla babonga khonokho kuChamisa.
Kwezombusazwe-ke uke wakhuluma ngomongameli Mnangagwa kumbe okwenzakalayo lapha kuhulumende, siyezwa ukuthi sebekhuluma abanye ukuthi mhlawumbe kasozabuse lanxa enqobile.
Ukhulumile ngomnangagwa ukuthi umnangagwa ngabantu abakhuluma ngehistory, into yena akhuluma ngazo lezi ama-bullet train lokunye kabazazi ngoba kabangazihluphi ngaso ngoba kuyathi kufika leso sikhathi nje engasekho inkosi isibatheni, so singazimotheli nje isikhathi sikhuluma ngaso. Labo abezebutho labakhuluma ngakho uyakwazi ukuthi nje ngumuntu yedwa nje ade ekhuluma nje ngenxa yokwesaba ukuthi sebehle babakwazi ukuthi bazadliwa, and uleqiniso ukuthi bazabadla. Yikho-ke lapho abakhuluma ngakho, hhayi sebehlulekile babona ngababafuni. Yikho nje besithi ukuthi nxa ezathatha bona bezombutho abasoze benjani bakuvuma. kodwa uyasho ukuthi abane bangkhona nje bazelile ngasekho ngenxa nje ukuthi lezigugeleni uyabezwa abanye lanqabe bizelwa emakhoti uze ukuthiwa bayagula khona le Malawi.
Siyezwa njalo ukuthi kulo mahumutsha lamuhla abantu bamukela njani konke okukhulunywayo.
Abantu bakithi bayahlika lapha ngoba uChamisa uyangena esindebeleni lo munye athi uyachasisa la achasise njalo futhi langesiyona bayathokoza kakhulu njengoba bezwa betshaya nje izandla uhlanganisa konke isishona lesindebele njengoba uyakwazi ukuthi abantu bakithi kabafuni ukuthi bebesize isishona kokuphela khonokhu laya kutho ukuthi vele kurongo. So yikho-ke sokulomahomusha nje kodwa naye futhi umahomusha uyakhuluma langesishona okuyikho vele thina esikufunayo.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano MDC Alliance ubexoxa icingweni le studio 7 esemaphisa Growth Point eMadobo. Umnumzana Chamisa ukhangelelwe uqhuba imhlangano efanayo ePhelandaba Stadium eMzingwane eGwanda lase Beitbridge.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansili bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu obuphakathi kwamabandla ezombusazwe angaphansi komanyano we-MDC Alliance. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqale amalungiselelo okhetho lwalonyaka ngokuqhuba ukhetho lwama-primary phakathi kwawo ukuze bathole abangabamela endaweni ezehlukeneyo. Laloba lokhu kusenziwa, abesifazana abafisa ukuncintisa ekhethweni bakhala ngokuhlukunyezwa bebanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-primaries laloba kuyabe kungumama oyedwa oyabe emele ibandla phakathi kwabobaba abalitshumi. Bathi lokhu kuphambana lesisekelo sombuso welizwe kanye lesamabandla. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu owebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thendai Biti engaphansi komanyano we-MDC Alliance uthi kwenziwe isinqumo libandla lakhe ukuthi kube nguye omela ibandla le-PDP phansi kwalumanyano ephumula kodwa lokhe ebhekane lobunzima.
Kugcine sokusenza i-declaration but even though kwenzwe i-declaration kulama challenges alothe khona here and there regardless ukuthi abantu abanakekeli ukuthi at least umama oyi-one owasukuma wama wamela iqiniso wama wathi yena uzokuma lo president abanye bonke bephume bahamba bahamba bayaxoxoza le lale nxa sebephenduka sebe-accommodatewa ngabobaba phakathi kwabobaba abangu-10 behluleke ukuthi bayenze i-declaration yomama oyi-one. Mina ngokwami I feel ukuthi thina omama basithanda nxa kuyukuthi kulomsindo la nxa sebefuna ukuthi basisebenzise ukuthi baphushise ama-agenda zabo abantu abanjengabobaba.
Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana we-PDP phakathi kwabobaba balitshumi kodwa ubelokhu ebanjwa ngamandla ukuthi aqale ancintise kukhetho lwama-primary. Umgcinisihlalo we-PDP unkosikazi Evelyn Muvungu Masayithi uthi unkosikazi Mahlangu nguye okumele ancintise ukuthola isihlalo sePhumula constituency emele ibandla ngoba nguye yedwa oveze isifiso lesibindi sokwenza lokho.
Uyo ufanele aphiwe engahambi kuma-primary aphiwe ukuthi akhondeste i-constituency yePhumula emeleli MDC Alliance ngoba nguye yedwa umfazi ku-PDP owafaka i-CV yokuthi khona ufuna ukukhondesta for a constituents. So I problem yona yelei sibona ihlangana labo mama in Zimbabwe yonke yet I constitution yet Zimbabwe it kona 50-50 even ama political parties silama constitution akhuluma ngendawo e quota system for women.
Omunye njalo owesifazane okhangele ukuncintisa ebubi phansi kwecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi laye ubhekane lobunzima.
Kube lobunzima sibi lobukhulu emangweni lokukhampena silapha kwezompangazi singomama nami nginje ngikhona apha ebubi. Kube lokwethuselwa okuningi indaba ze-election violence. Singakhangela kathesi kunje ngikhangelane lama-primaries emeyi lapha ebubi. Kuningi okwenzakalayo ikakhulu uma sesikhangela ukuthi ama-primary lawa embhekane lawo alama-restrictions ngoba kukhangelelwe kuphela ukuthi kuthiwe kuvote o-chair person ama-wards lama-councillors and some few executive members kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzakwethula usuku okuzakwenziwa ngalo ukhetho emavikini amabili njalo okwamanje sokusele iviki eyodwa. Amabandla ezombusazwe alokhe engakaqedi ukwethula abazabamela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiwathabile masuku.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kukankosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele MDCT labanye abesifazane abakusimo ezifanayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amabhizimusi amaningi adinga amanzi ukuze asebenze afana lendaweni zokuzilibazisa ezokubhukutsha edolobheni le-Cape Town abikwa esebanjwa ngamandla ukuzidingela amanzi ngokuzembela imigodi egobhoza amanzi. Abo hlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba we-World Health Organization bathi benelise ukuphatha ngcono ukuqhamuka kwemkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo nesifundo abasithole ekuphatheni eyakwenza ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eminyakeni emibili edluleyo e-West Africa. Esinye njalo isiphatha amandla sebandla lezano PF sesitshengise ukuthi ibandla leli kalisoze liqhubeze umbuso kumabandla aphikisayo nxa linganqotshwa kukhetho. Izolo umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube uthe vele ibandla lezano PF alisoze liqhubele umnumzana Nelson Chamisa webandla le-MDCT umbuso nxa linganqotshwa kukhetho. Kwathi lamhlanje umphathi ntambo emaswingi omnumzana Josiah Wungwe uthi umongameli Mnangagwa ulisotsha okokuthi nxa umuntu ezama ukubaleka lombuso ulakho ukumhlasela ngesibhamu. Konke lokhu kwenzakala namhlanje umbuso kaMnangagwa wenelisa inyanga eziyisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe womnumzana George Mkhwananzi njalo isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Amazwi lawa ngamazwi amahle kakhulu asuka enkokheleni zezano ngobana limukisa umuntu ongaboniyo. Umuntu akambe khangele phansi inkophe zakhe lokho ezicinezile. Bavula abantu inkophe lokukhulumileyo, ukukhulumele njengophathi, bantu labana bakhulume kuhle sibili umbono yabo mihle liyana ukuveza iqiniso labo. Okuthi okuyinto lokho ngokwabo bodwa ukuhamba nje ekhethweni kwenzelwa nje ukubona laba abatsotsa laba ababizayo ukuthi bezoyinvest elizweni bebone ngazani ukuza kuba lokhetho. Ukhetho kudala lukhethiwe akulalutho lapho selisebenzela abantu basela amanga ngoba amadoda lawa ngeqiniso elipheleleyo ngabasoze lethuthule umbuso esithi i-soft coup kumbe polite coup bebe sebesithi bona bahlala 6 months kuphela sebeyekela abantwana iba bangatshelwa khona lokho abangaziyo ngepolitics abatshela ukuthi thula ngakuphathela isweet ezibonise le sweet emlonyeni engelalutho
ngiye kuwe baba Mkhwananzi ngithi wena ubona njani lokho kwenzakalayo amazwi la ubona ungani nqa ibandla eliphikisayo linganqoba lingaphiwa yini umbuso
okuqala ngiza kuthi mina mbona ngazathi lesi siphatha amandla sezano esithiwa umkhuphe ongiyena okhiphela amagama le nto imphunyukile yinto eyimfihlo yangaphakathi okuyiyona ehlongozwa izano kodwa-ke angazisuke kwathini kwasekufohla kwaphuma nami nginesiqiniseko sokuthi angibona ukuthi izano ingawuyeka nje umbuso uphaphe nje usuke ezandleni zayo uyowela ebantwini be-opposition mahlayana nje yikho-ke ma ubalalela inhlelo zabo bakhuluma ngabo-vision 2030 ukuthi ngaleso sikhathi umkhonomi wasezweni nasezimbabwe uzobe usuthuthuke wafike ezingeni eliphile akekho umuntu ongathi ezolahlekelwa ngumbuso lonyaka aplanele into ezokwenzeka in 10 years time uyabona nje ukuthi yizaba nje ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-opposition noma ingawathola amavoti ngokuvotelwa kodwa umbuso kawusoze usuke ezandleni zezanu uye kulowo onqobileyo
mphenduke kuwe baba Mkhwananzi kodwa-ke siyabona ukubana umongameli Mnangagwa wenelise ukubiza abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola okwenzakalayo ayisikho na ukutshengisa ukubana ukhetho luyaba lukhululekile njalo le mpumela yakhona iyamukeleke
uyabona undoda lo ukhethe ukuthi enze ubumenemene obusezingeni eliphezulu kakhulu obuzotshiya wonke umuntu engenayo intshukuntshu yokusola ukuthi nizokuthi kube nephutha laphana noma laphayana uyazi ukuthi kunsuku zonke lezi ezedluleyo kusiba khona ukhetho bekuswanakala ukuthi ayikho inkululeko akukho ukulungiswa i-fairness yikho-ke this time ucabanga ukuthi akulethe konke kube khona uzancithe bonke abantu abamchothoza ngokuthi le zinto bezingekho kumakhetho edluleyo bangabi nawo umlomo wokuwuvula kodwa uhlelo kalutshintshanga olokuqila lokutshontshela abantu ukhetho ababeluphe omunye ukuthi aphathezwe lasezimbabwe
wena Mkandla uthini ngalokhu imbono kamnumzana Mkhwananzi uyavumelani layo na
uyaqeda uMkhwananzi ukhuluma into esegcekeni emhlophe emsobayo iqiniso ngokubana sibili bona laba abantu angeke bahlala sibili bethu bona bavumela i-opposition ingene ukhetho nje kupho ngokukwenza nje kuphela ukuthi kawuhanjwe ngekhetheni bese bebiza ama-investors angaphandle ukuthi khona lingakela ukuzidifenda lani lizalahlekelwe ngoba lisayinele ama-billion lawa lati so uhulumende ongabuya lowo kusasa lowo ongashiwo thina lingavela lithi ukhetho ade luqondile akurigwanga impahla yenileyi asoze liyithole
alo-ke umnumzana Max Mkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe beqoxa endawonye le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi njalo oyisikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga abanye abaseBotswana beZimbabwe abathumela imali ngekhaya bathi izihlobo zabo lokho zibhekane lobunzima bokuyithola ngesikhathi asizweni okuningi kumathini ngwenya
abathumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi izihlobo lokho isikhala ngokuphuza ukuyithola kulesikhathi nyakinye lapho izihlobo ezazihlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye le-MoneyGram noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathi esibesithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu ezifolela ukuthola imali ethunyelwe izihlobo labangani abangaphandle kwelizwe unkosazana Edith Dube uthi izihlobo ziyaphuza ukuthola imali kungacaci kumbelelayo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali
ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanjengabo Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa kabakenelisiwithi dwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba Western Union sebethwala nzima ukuthola lezo zimali
abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi izihlobo zithole imali kwesinye isikhathi ingeyokuphathisa abagulayo kumbe ukuhlawulela isifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho njengezithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Uthola ukuthi imali uyabe uyithumela kulesizathu kumbe emergency ukuthi kungani uyifuna masinya, kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi, kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-queues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnzana Edwin Ndlovu eSabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe, ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances, which run into billions amadola. Ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya, njalo abantu kumele bayithole khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla okwenzakala ngakucelela iZimbabwe ngoba bona ibhizimusi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isithengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani ukuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka 2015 okujengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. Ngumathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Uyeza nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department uthi ilizwe leli likatazwa ukukhahlanyezwa kwabantu bokholo lwe-Early Rain Covenant Church esiqintini seChengdu esabelweni seSichuan. Abantu laba bakhahlanyezwa ngesikhathi befuna ukwenza isikhumbuzo ngeviki ephelileyo sabantu ababhubha kuze kuzamazame umhlaba endaweni ebizwa ngokuthi yiWenchuan. Unwethi uthi abantu bakwele Melika bakhala lemuli ezalahlekelwa ngabantu ababhubha engozini leyo. Uthi kuqakathekile ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi, njalo lokuthi kudingwe indlela zokuthi abantu bangasila njani engozini enje esikhathini esilandelayo. Uthi okwenziwe lilizwe leChina kuveza ukuthi kalithakazeleli abantu abalukholo olutshiyeneyo lalokho abakufisayo, okuqela obukholo lwesi-Uyghur Muslims le-Tibetan Buddhists. Iziphathamandla zikahulumende wakwele China ziqhubekela phambili zidiliza izindlu zokukhonzela ezokholo abangalufuniyo, njalo sebemise ukuthengiswa kwamabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Unwethi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi balandele ukholo abalufunayo. Ngakho-ke unwethi uthi ilizwe leChina kumele likhuthaze ukuthi abantu balandele ukholo abalufunayo.
Olo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani, kodwa kasekhangeleni-ke ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasoko wakwele Equatorial Guinea. Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, utshele abalandeli bakhe lamhlanje emaPisa Growth Point eMatabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo langobudlwangudlwangu obuphakathi bamabandla ezombusazwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngo 7:30 ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.